convinced yali kube nendumba yabantu esambe yikhankasela ku-Safe Security South Africa abantu abangaba yi-123 bakabe bayakhankasela ngoba bekukhona kumagrubhethu sasa so labo bekhona yelibete ama-screenshot labo bekhuluma kuyo abakhuluma izinto zama-weapons njengalezo izinto zama-CL bombs esikhona sizahamba zisiyashuta khona ngaleyo-epibodo so abantu laba mina bengibona ngani ade bengafuni ukuthi khona thina linge irestrambe siyiprofisa khona ngalo so angazi ukuthi khona abantu laba ngabantu abaphi
manje njengoba selimisiwe kanje kwini elizakwenza njengehlanganiso
okay kaphesi sine cengo lokuthi khona sihambe kwi-president yekakabika uRamaphosa Cyril Ramaphosa siyekhuluma naye in a professional way like politician and singasakhulumi njengabantu khulume naye njengomuntu ese-ofisini yakhe siyeyepolitics
lapha abanye bakhala ngokuthi kungani lingabambani njengenhlanganiso ezise South Africa zonke nxa lifuna ukuthi libe litshengisela emisina ukuyini okungalimisa ukuthi libambane njengenhlanganiso likubona njani lokho
lokho yikho ade sibofisa thina siqalisa ukuyenza ama-movement lawa okuprotesta ku-embasy nakumabhoda wonke yikho ade sibofisa manje lapha futhinjengaleyo njengoba ngisilile khona into lezo zikhanya zihlangene ngesilingo lekanoko khona kumikhapa izathela ukuthi khona kule kanda le-CCC le-reprogressive Zimbabwean group le esesouth Africa so mina bengibona ngani kuthiwa khona lapha kulokudenselana akusoze kubuye lokuzamana njengoba likwazi i-politics ukuthi zinjani kanti uyabona so ngiyathela ukuthi khona background kuyabe kulama-intentions amanye bandla lebandla abayabe benawo ukwenzela ukuthi khona izifiso zabo ziphezulu siyalisana asifuni ukubambana ngoba thina siyalisana and yiyo i-problem yama-opposition parties ezimbabwe bayalisana yikho kungabi lokuguquka so mina bengi-advise ezimbabwe lama-opposition parties ukuthi ona ngabi ukuthi sifuna ushintsho ukuthi sithe ngesindebele ukuthi khona ushintsho sithithi khona kule nto evele ikhona into leyo sifuna ukuyishintsha abantu akazayishintsha yilabo abangekho involved entweni yona leyo eyefuna ukugqulwa.